Umnumzana Mary Ndlovu uqale umkhankaso wakhe wokulimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19 elokitshini lenkulumane kosekusile wasesiya ezitolo zenketha 6 wacinela ngenketha 9. Umnumzana Mary Ndlovu ukhuluma ngakulandileyo kobulawayo.
Abanengi funa ukugijimisa ukuthi ngibuye kanjani, kodwa mna injongo yami awareness ye-COVID. Mission yethu ukuthi sazise abantu ukuthi wonke umuntu kumele aphephe lapho khona, kumele aphephe, singavumi ukuthi sidelelwe ngumkhuhlana. Yazi khona manje isikhathi sama-holiday, so ma sihlangene siyifamily sikhuthazane emakhaya ngoba imuli siyadingana sonke. Omunye nomunye ehambe evaccinate and kasitsho ukuthi ma usivaccinatile akusamelanga ulandele umthetho. Ma uvaccinatile still uyalandela nalani umthetho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Southwestern Region Gender Network uNkosikazi Chelesile Nyathi uthi basebenza ndawonye loNdlovu ukuxwayisa uZulu nge-COVID-19.
Yikho sikhethe ukuthi namhlanje thina singahlali phansi sixhasane nelomeli Ndlovu. So sizokhuthaza njengoba abantu kusasa babe bethokoza bejabula, kungabi lo dlame ngoba khonapha nxa sikhuluma nge-COVID-19 kuba le gender-based violence futhi kuba lokuhlukumezana kwabesilisa labesifazana. Ubhubhane lwe-COVID-19 olukhona umhlaba wonke jikelele luyabulala. So ke asizindazelele nini futhi siziphathe kahle, singajabuli sidlulise amalawulo.
Umnumzana Qhubekani Chabalala, umhlali wenketha 9, ukhuluma ngalokhu akuzwe kuNdlovu.
Then usuke South Africa shop ipasikile indaba emqoko ilandileyo ukubana ezoguguzela izimpapo kazi ukubana sinanzele indaba ye-COVID-19 ukubana iyabulala, ukuthi nasiyenele sukuziphatha kahle, sisiyenele sukugcina ama-rules esiwanika uthe yona yinto emqoko emenze wathova ibhasikile wayekela mhlawumbe ugada omzansi. Lokhu yikuthi uzama ukubana etshengisele ubu-serious be-COVID-19.
Ukansila Rodney Jele uthi indlela esetshenziswe nguNdlovu ikhange abantu abaningi.
Nje besilalo ijaha lakuNdlovu ebelitshova ibhasikili lisuka khona leGoli lizofika lapha kobulawayo lisenzela i-awareness ye-COVID. Namhla iprogram yethu besiconscientize abantu ukuthi COVID lokhu isakhona phakathi kwethu, kodwa namhlanje sibuye lolunye uhlelo olutshiyeneyo olubiswe lijaha lakuNdlovu lebhasikili ngoba sinanzelela ukuthi ibhasikili leli li-attract abantu abaningi. Abantu bazabe bekhona belalele bebona ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi sizivikele.
UNdlovu ufike kobulawayo ngomvulo ngemva kokusuka kwele South Africa echova ibhasikili ngenhloso yokulimukisa uzulu wakwele Zimbabwe nge-COVID-19. Ngaphandle kokusungula lomkhankaso, uNdlovu vele yingcitshi yentshelelezane njalo ulezicoco zalokhu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.